Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ndaba siyadibana njalo emsakazweni we Studio 7 ngesonto omhlazi ku 22 Ncwabakazi 2021 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, eliBhilidane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu.
Kulabameli labalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudiphotha kwalaba bantu kungabi impumelelo.
UZulu wesigaba seMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lweGugurahundi ayemukeleki.
Udaba lolu yigenocide ngombhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba osho ngayo.
Umkhokheli webandla leMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu. Laba ngabantu okuthiwa bake badala amacala kweleBhilidane babotshwa kodwa babika basebephuma. Ngenyanga edluleyo kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezamuyiselwa ekhaya zayavalelwa enkambeni zama-quarantine center okwamalanga alichumi zilinde ukuya emzini yazo. Sixoxe lesizala neseZimbabwe esihlala kweleBhilidane uMnumzana Difa Wajapi Bango.
Bakhona njalo babukandi njengoba sazi ukuthi kukhona ihlekana labanye ababesele ngalesa lesikhathi kuze kudiphothe abanye ntembo ukuthi sakhumbula ukuthi sasikhulume ukuthi kwakulabantu ababefika amajumi amahlanu. Kodwa ke kwagcina kuhambe abanye ihlekana labantu kwasala abanye. Bona labo ababesele yibo abalokho besalwiswa njalo ukuthi baphinde babadiphothe njalo ngoba kusase yinto abayihlongozayo kakhulu abazama ukuthi bakwenze ukuthi bafeze izifiso zabo. Bazinelezo ukuthi abantu abalamacala baba deport.
Ikhona yini imizamo oyizwileyo okuthiwa iyenziwa yokuzama ukuthi bengaxotshwa njalo uyibona iphumelela na?
Kulabameli labalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudiphotha kwalaba bantu kungabi impumelelo. Basakhulumisana njalo ngokuthi balwise njalo kodwa kakhulu bekhulumisana labogatsha lweze Home Affairs ukuthi bazwisisise kuhle ukuthi kathi isizathu esenze ukuthi beze balwise kakhulu kangaka ukuthi babuyisele abantu asabahlala iminyaka neminyaka eminingi kangaka kulelizwe laseBrithani ukuthi kungabe kuyini. Ngoba kodwa ke laphana kuqala siyazi ukuthi kwakukhona udaba lwaluhlongozwa okukhulunywa ukuthi amacala laba abenza amacala yibo abalokho yibo abafanele ukuthi bahanjiswe. Okuyiso isizathu esiloko saqhubeka njalo lokho besabeka besebenza sona ukuthi isizathu esenza ukuthi baqhubeke bebadiphota laba abalokho bebavalela.
Bona laba okuthiwa bazaxotsha selike lezwa na ukuthi balamacala anjani?
Amacala ababandakanyeka kiyo babukande kusase yiwo amacala afana lalana esasiwezwa ekhulunywa noma ebalwa ekuqaleni laphana ukuthi amacala akhona ngamacala afana lokuthi abakhona abanye abadlwengulayo noma bakhona abanye ababandakanyeka ezintweni zokukhwabanisa noma abanye bakhona ababandakanyeka ezintweni zokuthi bake babulala. Kodwa ke okusase ludaba lokho lusadida ngoba kakhulu umuntu nxa eye wagwetshwa wasebenzela isigwebo sakhe wasiqeda kuyabe sekuyukuthi sekulilungelo lakhe ukuthi bamnikeze njalo ithuba lokuthi aziprove ukuthi yena usebuye njalo wabe ngumuntu oseqondile njalo sengumuntu osezimisele ukuthi abe ahlale impilo enhle labanye abantu kodwa ke yibo ke labo bantu esiloko sibona belokho bebadopa kancane kancane bebadopa bebavalela bebabuyisele ekhaya
umnumzana Difa wajabhe ibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le London. Zempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 199 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamashumi amathathu 23,822. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Lokhu kuzaba ngokwakuqala ukuthi umongameli welizwe elingumakhelwane anxuse umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye unxusiwe emkhosini lo. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elimelika lithi selisuse abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa kwele Afghanistan lanxa uzulu welemelika ebuzisisa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ngomumo wegceke lendizamtshina edolobheni leKabul kulandela ukuhluthunwa kwelizwe leAfghanistan ngabenhlanganiso yeTaliban. Amapolisa akukhefu asebiziwe emsebenzini edolobheni le Oregon kwele Melika kulandela imbiko yokuthi kulenhlanganiso ezimbili ezilembono ehlukeneyo ezingaqanjwanga ngamagama ezilungiselela ukutshengisela njalo zilakho ukudibana namuhla kuleli dolobho. Yezi lezulu uHurricane Henry lilubhekise edolobheni leLong Island lele New England esigabeni seNew York. Yezi leli liza lomoya ohamba ngesiqubu sokungamakhilomitha adlula ikhulu ngehola linye 120 kilometers per hour.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo!
Uhlelo lwezamaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Namuhla sixoxa lezakhamizi eMatobo South esabelweni seMatabeleland South ngejekiseni yeCOVID-19.
Izakhamizi eMatopo ngomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Oli Musaleli ohlala eMbembeswane uward 11 uthi abantu baqala bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ehlelweni lolu lwevaccine abantu balusebelwamukele. Kwakungana kukhanya ukuthi bayalwamukela ngoba kwakulokukhohlisana okuningi ukuthi hey abahlatshiwe baza kufa ngemva kwe-2 years. Kodwa kathesi abantu sebebonile ngoba leyi i-third wave leyi ibuye ngolaka yafika lasemaphandleni. then sasiqale silokho sikuzwa ngendumela sikuzwa ngendumela kukhatshana namehlo abantu kodwa ngoba sokusondelile sokuke kwaba khona ezigabeni ezindaweni hayi abantu sebephakama ngobuningi ukuyahlatshwa ivaccine
uthi iyasilela ijekiseni le endaweni eziningi eziqintini lezi
uhlupho abahlangana nalo kweyakithi iwadi embembeswana lapha ikuthi ivaccine ibuya indlutshwana abantu bebanengi belayinile bethole kodwa abanye babesebeswela iphele nje abantu belokhu besalayinile njalo futhi uhlupho engilunanzeleleyo kwathi abantu abahlatshwa ngabo May June i-first dose bathiwa kabayelinda bazabuya nge-second dose i-second dose leyo kayisabuyanga so kwazofika kwazothwa sokubuye i-first dose kubuye abaqalisayo bahamba kabaqalisayo khathesi njengoba ngikhuluma nje izolo kubuye i-second dose yalabo abahlatshwe ngo-July kwathiwa labana abahlatshwa ngo-May June hayi eyabi second dose ayisiyo bangabuyi so into ebakhathazayo abantu leyo ngabe kuba nendlela yokuthi asebehlatshiwe baqedelele asebehlatshiwe qedelele ngoba sesilolwazi lokuthi abantu sebelolwazi lokuthi umuntu ohlatshiweyo ovaccinatedweyo ayisozibe lamandla linto noba ingabe ifika kuyi-COVID-19 izafika ilamandla amancane angekho kakhulu ngakho ke bakithi esingakukhalazela ukuthi injection kayibuye ipheleliswe kuwo wonke amadose njalo ayibuye inengi abantu bathole bonke kugcina kuyikuthi abanye babe bethwalwe ngezinqola bakithi ngolingi yokucelwa bagcine belokho bengatholanga sesiphelile bekusendleleni kugcina kuyikuthi umuntu sehlulekile ukuhamba bakithi siyacela ukuthi ngabe uhulumeni angaba lemizamo kube lamadonors kube lemizamo engayenziwa ukuthi ivaccine le abantu bonke bayithole itholakale ikhona isikhathi sonke kuphela abantu yonisali khona njalo futhi ngabe kungenzeka kuyenzeka ngabe kuyavuma kube lama outreach ezindaweni ezinjengabo ward center kumbe ezikolo wenze ukuthi abalupheleyo bananayidzeke bahanjiswe lapho labo bayehlatshwa bakithi siyabonga ngoba sesilolwazi lokuthi ivaccine ifanele ilande thina abantu
umnumzana Bheki Impilo Sibanda ohlala eMarinoha kuward 10 laye uthi sebebaningi abantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19
so sile sifisa ukuthi aluba maybe isibhedlela kumbe abezempila kahle aluba bengaphakama aluba umuthi utholakala ngendlela efanele lohulumende uyangenela ancedise lamadonatizi akhona bancedise umuthi ube mningi abantu bavikele ngoba lolu bhubhane likhona ngikhuluma nje kunjenje nasemaphandleni kathesi ubhubhane lolu lungene kakhulu sibili silabantu abaningi sibaziyo abakuquarantine besezindlini zabo so siyadinga usizo lunjalo ihlupho esilalo thina kuwadi 10 emakhasa emadongo
belilalele uhlelo lwezamaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso iHabagook Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 luqoqwe yimi owenu uKip Stube oweStudio 7 iseMaryland
lokebe kuluhlelo lwezemaphandleni lalelani ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hobe
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
ngali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalebengelela kuhlelo lwethu lwa namhlanje igama nguMike Hobe namhlanje silo Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo elizweni sixoxa ngohlelo lweMandela Washington Fellowship abanye bathi yali uhlelo oluqhutshwa minyaka yonke uhlelo lolu luqhutshwa nguhulumeni wakwelemelika lujonge ukuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Africa sengidibane ngabantu abaningi bengibuzo okuningi ngalolu hlelo bengibuzo ukuthi ama application okuba ingxenye yaloluhlelo aqala nini njalo ukugcitshwa nini ama applications lokandaba asevuliwe njalo uhlelo lokufaka ama application lugciba mhla ka 15 September hambani kukhasi ele Mandela Washington Fellowship ebulenjini www.mandelawashingtonfellowship.com ukuze liyenelise ukufaka ama application libe ingxenye yaloluhlelo ngomnyaka ozayo ngo 2022 asizweni ukuthi uMasibanda uthini ngokuqhatheka kwaloluhlelo Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngokuqhatheka kweyani
ukuqhatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abachiyechiyeneyo ngiyakhumbula mina ngafunda eUniversity of Delaware sasingabantu abachiyeneyo abavele emazweni achiyeneyo abanye abavele eGhana Djibouti ungahlangana labantu abanjalo kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani ungakwazi ukuthatha eminye imbono lawe njalo ubafundise imbono yakho okunye ngahlangana labantu abayenza imithetho ngenxa ukuthi mina emsebenzini wami owe advocacy njalo ukukhuluma labantu abayiwo abasenzela imithetho ama ministers ama senators bona labo yiba esizama ukuthi sikhulume labo ukwenzela ukuthi imithetho yethu eminingi mayelana labantu abakhubazekileyo ijinji so ngakwanisa ukuba nanihlangane labantu bona laba banjalo ngahlangana lo governor ngahlangana lo senator abantu laba they are very close yibo abatshintsha imithetho emazweni so ukuthi nihlangane labo umbe kwazi ukuthi okay i-justice system isebenza njani kwanceda kakhulu so emsebenzini wami ukuthi ngikwanise lami ukuthi ngiyenze izinto ezintsha kuhle
Samantha ungomunye wabathole ithuba lokugqiba izifundo zakho phansi kwaloluhlelo ukwele Melika bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kwele Zimbabwe
ya ulwazi engangiluthola eAmerica ukuthi ngilusebenzise eZimbabwe kulezi izinto vele mayike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokho akusoze kusebenze ngiyakhumbula ngifika kwenye library abayirenovate nge 5,000 US ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama projects ukuthi uyanika umuntu 5,000 and kumbe 10,000 kumbe 1 million but into yena liyana isuch innovation eyayenzekwe elibrary liyana asingeke sayifinyelela mina nxa ngikhangele omunye umsebenzi wami nqanze eZimbabwe abantu bayadonda nxa kubuya izinto zokukhubazeka babona ngani abantu abakhubazekileyo ngabantu bokucela kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba empowered wonke ama buildings abo ayangeni kanye wheelchair so it only showed me a gap but I guess kwakunjalenja la ukuthi msebenze nzima ukuthi ngifinyelele ama goals engiwafunayo mayelana le advocacy for abantu abakhubazekileyo
hayi siyakuzwa Masibanda isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi gciba lingqoqo
nxa ngikhanyele yinto etholakalayo ukuthi abantu abaningi babecabanga ukuthi abantu abatsha asisebenzi nzima I remember kwase wabhalwa la National Development Strategy we are not hard working and abantu abatsha I know we work hard but ama opportunities were since khathi asuke swelakala even ngathi COVID iqalisa ama opportunities ayahlupa but mfuna ukuphomukuqinisa abanye bami ukuthi asiqhubekeleni nisebenza the danger is to stop dreaming yes ama opportunities awakho yes imali ayikho kodwa ungami ukuphupha that is the reason ekwenza ukuthi ukwanise ukufinyelela iopportunity nxa ungayibona ngenxa ukuthi mina iMandela Fellowship I knew I had a dream so ngathi sengiyibona iopportunity I could go for it ngenxa ukuthi ngangile dream yami so nxa usubona ama opportunities anjalo you can work on it but nxa ungahlala ungelaphupho akukho right
hayi zulukandaba thanda ukubonga uSamantha Sibanda ngokungena kuhlelo ingcenye yohlelo lwe Mandela Washington Fellowship ugcibe izifundo zakhe ngomnyaka ka 2019 kwaneluka namhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMikeove mthokozo muhle bye bye
siyabonga Mike ke sizwe ke ezamasiko silo gift dube
sinjona njani mthwazi omuhle ngilethemba lokuthi liphile kahle namhlanje siyalugqiba udaba lwamantombazana okhanya ezithatha isikhathi esifitshane ukuba iqhome amajaha qhubekela phambili silo nkosazana seludewa waziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana kanye lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
amadoda akudala elesineke enesi ehe ekwazi ukubekezela ukuthi hayi ithini belokhu ngizama ngizaze ngikhonje as long intombi ngiyithanda abamanje hayi abasakwenzi lokhu ukuthi khona hayi into ke ngikhombisa ngikhombisa nsuku zonke lokhu ngilandela umuntu oyedwa hayi ngimncenge mina bale nto la leyo ukuthi abancenge so yikho nje bengathi bangakukhombisa namhlanje nathi sesikwazi ukuthi hayi ngikhombisa namhlanje ngizathi hayi ngiza kutshela kusasa sengizavuka kusasa nami sesithi hayi ngiyakuthanda uthando lwakho lukhula selivele seliphakathi abawudala lokho elikhombisa umuntu lokho umthanda kodwa usesaba ukuthi umkhombe ngendaba zenzenzana ukuthi khona uyabufuna ukuthi akuhloniphe abe le respect for wena ukuthi eshi usisiloku dala mani engiyigijima emva kwakhe so angifuni ukumluza so abamanje ha akukhombisa namhlanje maye kuluze namhlanje kuluzile maye kuthola ukutholile abaselandaba vele abafana bamanje hayi njalo le ndaba
Mnumzana Ngwenya siyakwamukela kuhlelo
ngiyabingelela Dube abasakazi weStudio 7 nabalaleli weStudio 7 udaba lolu lokukhomba kwezintombi masinya kulezi insuku ngibona ngani kulezi zathwanyana nje ezimbalwa ezimbangela yaloko abantu bamanje bazitshela ukuthi yibo kufanele bazithathele izinqumo kulamuntu ozobatshela abalindeni mbani osazobathathela isinqumo okunye futhi abantu bamanje bakhangela kakhulu isimo somuntu lo osuke emkhombisa noma emshela ukuthi ungumuntu olani mhlawumbe omi kanjani kodwa ke lakudala kwakugangelwa kona lokho kodwa kakhulu kwakukhangelwa kakhulu ngabadala ukuthi lowo muntu ongabe ezothatha umntana wabo ungumuntu olezinkomo yini ezingakwazi ukuthi zibe ngamalobolo phela kodwa ke babekhangelisisa ngempela abakudala ngaphambi kokuba umuntu avume babekhangelisisa okwesikhathi eside njalo kunye okwakubenza bathatha isikhathi eside kwakuyukuthi kwakuyikuvikela kwesithombi intombi ivikela isithunzi sayo ukuthi phela kungabi intombi lana ezathathwa lulu ukuthi hayi ngamthola kalula lo umfana wabe seyiphatha kabi nasemendweni ethi hayi lo ngathi nje ngithinta wavele wavuma so yikho kwakusenza ukuthi bathatha isikhathi nyane esithi ukuthi umuntu azavume ngisho noma emthanda kodwa wayengashesha kubonise lokho ukuthi uyamthanda qale ngempela alizulise isoka lelo kumbe ngithi seshele isake noma ngithi lo omkhombisayo kuze kube ngesithi isikhathi uthi noma lo muntu sekufika ukuthi sedelile sesise yadela ethola ukuthi kanti lo muntu sokuyisikhathi sokuthi usemvuma
ngambe lokhu yikho na okwenza imitshado ibhidlike
kuyalibamba iqhaza ngempela babudube okwenzakala kulezinsuku ngoba phela leyo ntombi nxa izithola ukuthi lokhu kade icabanga ukuthi yikho ekade icabanga ukuthi izokuthola laphana kulowo mfana kungasenzeki liye linciphe lo thando abe sebona lo munye oseceleni ongani uzokwenza ngcono laye abe sethatheka lokho kuyenza ukuthi imitshado ingafiki indawo isheshe ichitheke
abadala bathi okungapheliyo kuyahlola Siluphetha lapha udaba lwethu lwalamhlanje besiqoqa lo nkosazana Seludewa owaziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook kanye lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo umtebo sembayo uGibbs Dube lilanga
Siyabonga Gibbs Dube okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikantungameli Nkomo siyabonga Nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyalibingelela balaleli ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje afuna sibale kumahubo 90 ngizabala kuverse ka 12 ithi yona ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuze sizuze inhliziyo elokuhlakanipha okokuqala ufuna ukukhuluma ukuthi uMose ngumuntu wayebonane loNkulunkulu wahlangana loNkulunkulu wahamba loNkulunkulu lapha kuverse ka 12 ukhuluma into okumele kuba ibe yisikhalo esikhona ukukhala komuntu wonke lapha emhlabeni uMose uza kuNkulunkulu ethi sifundise ukubala insuku zethu kambe siwa nxa umuntu obekade ehamba noNkulunkulu wabona uNkulunkulu wazowamtshengisa ingcenye yakhe uNkulunkulu wakhuluma laye engani ukhuluma lomngani wakhe. uNkulunkulu wakwansa ukuthi esefuna ukubhubhisa iSodoma neGomora, waqala wambuza ukuthi kambe Mose ngithini. Kodwa nguye oza lapha esithi yena sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha. Ngakho siyananzelela ukuthi Mose uthi yena isifundo kumele sisifunde ukubala insuku zethu. Kuchoni khona ukuthi sifundise ukubala insuku zethu? Kuthi izinto ezimbala. Okokuqala uMose uthi nxa uvuka ngelanga la ngelanga kumele umbonge uNkulunkulu ukuthi upapheme wavuka wakunikela inye ilanga lokuthi uphile. Abantu abaningi nxa sivuka usiyageza kumbe sidla ukudla kwekuseni ubuphuma engutsheni uyaphuma ugijime nje ucabanga ukuthi asendlelini ilanga. But uMose lapho uthi sifundise ukuthi silibale lona lelo langa. Kulibala uthi namhlanje yisonto mvuke ekuseni khathe sindlalela intshumayelo uNkulunkulu ngiyabonga. Khonokho kumele ukufunde khonokho. Weza kumbe ungumuntu oleminyaka elithumi lambili kumbe ungumuntu osukuma 80 years kumbe umuntu osemdala kumbe ulijaha nxa undlalele kathesi mfuna ukuthi ukwenze kube lusiko lwakho ukuthi nxa uvuke ekuseni ubonge uNkulunkulu ukuthi mbonga lona leli langa kathesi semvukile. So Mose lapho uthi yena kumele siphile njengabantu abathi ngelanga uphila ngelanga wena. Yilokhu yana uJesu ayekutsho ukuthi uyakhumbula umzekeliso wakhe nika ukuthi lindoda eyayinothile eyavukisa ithi yona isiphala sami sigcwele ngitshayile inala ngizathengisa ngidle ngize ngisuthe. Kodwa uJesu wathi yena siwula ngalelo langa uNkulunkulu uzathatha impilo yakho. Ngakho ke nxa uMose sisifundise uthi kithi impilo yethu yonke ikuJesu, impilo yethu yonke ikuNkulunkulu. Ngesikhathi lesi seCovid ngileqinisa ukuthi sonke sikunanzelele khonokho ukuthi impilo zethu zonke zikuye uNkulunkulu. Ukuhlakanipha abalaleli bami yikwesaba uNkulunkulu. Iziwula azimesabi uNkulunkulu. Abanye abantu bathi vele bona gakho layo uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu yikuqalisa uhlakanipha okuthola khona empilweni. Ukuhlakanipha sikuthola empilweni asikutholi kuma university kodwa sikuthola ngokwesaba uNkulunkulu. Ungabe ingxenye yabantu laba abangayesaba uNkulunkulu. Kumele uwesabe uNkulunkulu bekwazi ukuthi ekugcineni ukhona oza kubuza ngempilo yakho. Ukhona oza kubuza ukuthi usaphila emhlabeni wawusenzani. Uyakhuluma uJohane kuRevelation kusambulelo ukuthi kuzavula amabhuku ekugcineni. So uthonisisa ukuthi wawuphila njani lapha emhlabeni. Mlalelo wami, woba ngumuntu ozafunyana ukuthi wawuphila usesaba uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje kubalaleli bami, sifundise ukubala insuku zethu. Inhliziyo zethu zithola ukuhlakanipha lokuvuma Jesu ukuba be yinkosi nomsindisi wempilo zethu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkungo.
Siyabonga Nkomo. Lolamhlanje sisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Elebhilitane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu. UZulu weMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lwekukurawundi ayemukeleki. umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unqusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa yena.